awo bantu ngesikhathi esifitshane kangaka kufa abantu abangaka estreet more than 20 maybe more than 30 have died estreet bedutshulwa feyafey abanye bekidnetshwa besatholakala befika ubungcono yibuphi khonabo akula bungcono la kuyafanana nje actually ungakhangela isikhathi umlanga kwafike ngaso kupower lokwenakalo sokwenzekiliwe emenikhaneje sibe khona inkulu kakhulu okudlule kamkhaya ukuthi irethi yakhona nxa singahamba ngayo yona leyo akuyesabeka ngapha sebekhanda imithetho yokuthi abantu bakwazi bademonstrate kuyini konke khonokho oku-unconstitutional so nxa ubreak i-constitution ngaleyo ndlela wena uvele uwabulala lokhu anokunye you've not atoned for it usuqalisa futhi okunye okuserious kulalokhu so sitho ngcono nguphi kwaso kuyafana nalokhu kuyizinto mane engxa futhi singaphonsa sithi umgabo wayenganeni
okwenza ukuthi abalandeli bebandla le ZANU-PF bathi-ke umongameli Emmerson Mnangagwa ungcono kulalowo owayengumongameli kuyini okwenza kube njalo
abantu laba bayabulisana okunye kuyabe kuyikudinga izikhundla kumbeni angikwazi kodwa-ke abantu laba baphongubulisana la ezinto ezimbi angikwazi ukuthi kumbe bakubona kurayitini khona ukuthi nxa abanye abantu bekhala besithi balahlekele wena ube usithi kulobungcono utshoni nxa usithi ngibona ngathi kusuka kungathi kukhayakale ngathi kuba yinhlamba ebantwini abahlukuzeliweyo ngoba lapha khona lapha kobulawayo kulabantu ababesebenza rai abaye babetshayisa emsebenzini omunye umama wathutshuluko lapho kusanda kusuke kuzahanaswa ngayi-election bonke laba phela imizi yonke leyo yaba lezililo kambe shuka kuyabe kulobungcono ngapho kwakhona yimbi bakithi akukhathalekile ukuthi ngibani kayisoli okwenza ukuthi into ezingapheli ukuthi kulabanye abantu abancomayo into ezinjalo hayi kasizisoleli into ezinjalo zimbi
ye kodwa-ke nxa sukhangela sibili kukhanya abaningi bathi kwenzakala eZimbabwe ungazani akubukeki pho-ke kuyaphetha ngani khonokho-ke ukukhahlanyezwa kukazulu
umuntu nxa ngabe phethe umbhobho kulamandla amakhulu kakhulu ukuthi-ke lina lizame elingabe liyakuzama ukuthi kumbe lani lingatshengisela ukuthi alisuthiseki kusuka kwehlule ngoba lizabulawa